Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukelayo emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ka 29 kwenkwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, unkosazana Thokozani Khuphe ubikwa ezacela umthethwandaba ukuthi ubambe ngamandla umkhokheli we Vanguard engeyocele le MDCT elikhokhelwa mnumzana Nelson Chamisa ukuthi afakaze ngokusebenzisa ubudlwangudlwangu ukuthi umnumzana Chamisa abe ngumkhokheli. Unkosazana Tabitha Khumalo uthi ngasoza ancedise kukhetho ngoba engekho kwezombusazwe ngokukhwabisa izikhundla.
So ngesikhathi kubunja iyalayinsi iningi labantu babebambili nje izikhundla zabo. So ngabona kuqakathekile ukuthi kasikho kwezombangazwe ukuthi sifuna isikhundla, sikwezombangazwe ukuthi sikhiphe abantwana baseZimbabwe ebugqilini loba abantu abakhona.
Abasekeli bakankosazana Thokozani Khuphe bathi loba kunzima njani bazaqhubeka bemsekela.
Ngathi so andilanga ukuthi khathesi abantu laba bakhangele ukubona uMakhuphe njengokuthi umuntu wesiNdebeleni njalo umuntu wesifazana njengalokhu bakusho mhla womngcwabo kaMongameli uTsvangirai ukuthi nana uMakhuphe ngabuyelekiwe esiNdebeleni ngiyitizikeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulumsakazo. Icele le MDCT elikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe lithi lizacela umthethandaba ukuthi ubambe ngamandla umkhokheli wohlangothi lwecele le MDC elikhokhelwa mnumzana uNelson Chamisa olithiwa yiVanguard ukuthi afakaze ngokusebenzisa ubudlwangudlwangu ukuthi umnumzana Chamisa abe ngumkhokheli. Lokhu kulandela ingxoxo eyenziwe ngumkhokheli weVanguard umnumzana Shakespeare Mkoyi lentatheli zindaba zeNewsday. Umkoyi uveze ukuba yena labanye bakhe bacelwa ngumsekeli kamgcini ingcebo umnumzana Charlton Wende ukuthi babone ukuthi uChamisa uyathatha isikhundla sokukhokhela ibandla leli. Umsekeli kaKhuphe umnumzana Obed Gudu oligqwetha laye uthi bazasebenzisa lobu bufakazi emthethwandaba lapho okuthoniswa khona udaba lokuthi ngeliphi icele elimele lisebenzise igama elithi MDCT. Kolunye udaba olufanayo osaphethe isikhundla sesikhulumeli secele elikhokhelwa umnumzana Chamisa, unkosazana Tabitha Khumalo usegcizelele amazwi akhe okuthi kasoza ncintise kukhetho lokudinga uzamela isigaba sebulawayo East edalele parliamente. Sixoxe naye ukuze sizwe izizathu zakhe.
Isizathu esikhona lapha ngesokuthi ku-Congress yethu ka-2014 savumelana ukuthi kumele kube ne-alliance. So ngesikhathi kubunja i-alliance iningi labantu babebambili le isikhundla zabo. So ngabona kuqakathekile ukuthi kasikho kwezombangazwe ukuthi sifuna isikhundla, sikwezombangazwe ukuthi sikhiphe abantwana baseZimbabwe ebugqilini loba abantu abakhona. So umunye ubaba uTsvangirai engasichiyi saxoxisana, then wasebona ukuthi kuyinto enhle ukuthi ngithathe i-constituency yami ngimnikeze ukwenzela ukuthi athole izindlela zoxoxisana leyalaye. So yikho kwaqala khona indaba. So eyami i-constituency iphiwe u-Honorable David Coulthard ngiyeza kuma emele ibandla le-MDC elikhokhela ubaba uWashman.
Manje ungasekho kudale lephalamende uzaba uyini ebandleni?
Anginathemba ngizaqinisa isihlalo sami sokuba isikhulumi sebandla. Nxa abantu befuna bengafuni sebezakwenza abakwenzayo ukuthi kwenzelaza ngikhiphe kwapha komunye sezezwa ngakho.
Elakusasa lakho kwezombusazwe ulibona njani?
Hhayi, elakusasa kwami ngibona ngazani nganika isikhathi eside ngiqhubukana lezombusazwe. Abadala bandise ukuthi imisebenzi yomuntu yamlandela ngethemba kukhona lapho engenza khona imisebenzi emihle sentandazi ukuthi leyo misebenzi izangilandela yiyo ezanginika ukusasa kwami.
Kodwa uyazibona na kwelizayo uncintisa njalo ukuba ngummeli wedalelo ephalamende?
Okukhona ebandleni lami-ke kuthiwe njengoba ngathatha isihlalo sami ngasinika i-MDC Alliance, so bazangifaka ku-proportional representation. So engakwaziyo ukuthi kuzaphumelela kumbe ngasoze kuphumelele. Ngizabona ngakho uma isikhathi sokuthi i-nomination court sesifikile, kumbe isikhathi sokuthi i-list yabameli bephalamende yama-councillors abazathi uma kugedwa iyabini njani.
Kathesi okwenzakalayo kwezombusazwe ukubona njani nxa wena uzaba ngumuntu okukhangela uphandle?
Kuqakathekile ukuthi ngikhangele ngiphakathi, kodwa kwezombusazwe sonke siyazi ukuthi kunokuxokozela uThixo. So ngilethemba lokuthi bazasebenzisa i-experience yami ngendlela ezancedisa ukuthi siphathise intaba zaseZimbabwe ukuthi zikhiphe kanje.
Alo-ke nguNkosazana Thabita Khumalo, osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Abasekela uNkosazana Thokozani Khuphe bathi lanxa elinye icele le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa libonakala lilosekelo olukhulu, bazayala besekela uKhuphe ngoba nguye ome ngokusemthethweni. UKhuphe uthi nguye omele abe ngumkhokheli webandla le-MDCT ngoba nguye owakhethwa ngumhlangano weCongress. Sixoxa lomunye umsekeli kaKhuphe uNkosazana Lwazi Sibanda omela isigaba seMatabeleland North edalela ePhalamende. Siqale ngokumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokukhethwa ukuthi abuyele njalo edalela ePhalamende.
Umkhankaso wami uhamba kahle sibili, abantu bakuzwisisa lokho esikhuluma ngakho.
Nxa usithi bakuzwisisa, kuyini kahle kahle elibatshela khona abantu?
Abantu siyabachazisela ngoba balembuzo yokubana kathi njengoba sebekhanya sekuleyinye i-MDC le ekhokhelwa umnumzana uChamisa, lali sikhokhelwa uNkosazana uDr Khuphe. Yikho siyabachazela ukuthi kathi vele nxa lithukisela nxa lingakhangela ekuqaleni kwayi-MDC ukuthi kathi vele ubani owayengumsekeli kamongameli kaTsvangirai. Yiko bakutsho ukuthi nguMakhuphe. Ngathi kathi pho owathi nje uTsvangirai wahamba wasithiya ngubani owayesemele alandele ukukhokhela, wathi nguMakhuphe. Ngathi so andilakubona ukuthi khathesi abantu laba bakhangelele ubona uMakhuphe njengokuthi ngumuntu wesiNdebeleni njalo ngumuntu wesifazana njengalokhu bakutsho mhla womngcwabo kamongameli uTsvangirai ukuthi nana uMakhuphe kabuyele kiwesiNdebeleni ngelidizidenti. So ikubona bagcina behambe bafuna ukuthi bemthathele ngodlakela. So-ke thina lasho athi angeke sikuvume ke khona loku kubona kwenzakale njalo. Alubana wawuhambe kunganjalo ukuthi nga ubaba umnumzana usho kuThamisa efunda ungawo wakhokhela. Alubana ngakho wahanjwa kwakho uCongress, wayakhethwa yiCongress. Ngabe lasho sinje ngabe siyamlandela. So-ke ke ngenxa kubana yena wala kubana kuye kuCongress, wazikhethela i-shortcut yakhe. Yiko kubona ke lathi sihamba sesikhankaza ukuthi asilandeleni i-constitution e-MDC ngoba phela alonke ibandla noma kusemachurch ibathethi wonke ayabala iBhayibheli. Kanti yena ubaba uThamisa wabala leli iBhayibheli lakhe elingahambelani naleli esilaziyo ubana uMakhuphe bewamele take off.
Manje bayakuzwisisa yini lokhu abantu ngobuningi njengoba sibona ukhetho seluseduze?
Kakhulu sibili, okunye okumangalisayo. Akuzisa kakhulu okunye okumangalisayo. Njalo la uyabona ukuthi ibandla leli elikhokhelwa ngobaba uThamisa ukuthi lokudlangudlangu njani. Nxa ungakhumbula kuvikela iphelileyo umama uDr Khuphe ubehambile siya ecourt, anti wabona ukubana ama-youth akhe awe-MDC yakhe le-alliance ubana babebiza umama uMakhuphe bemthi hule bekhaya bekhulunywa zonke imhlamba. UDr Khuphe kungela nto ayikhulumileyo, kuyisitshengisele sokubana vele laba abantu banobudlangudlangu bale-violence. Baza kwenza njani pho nxa sethe bathatha umbuso? Kathe sangawuthatha umbuso bese beqala nge-violence lokuthethisa umuntu ongumama ukuthi vela umuntu ongumama abamenzi muntu.
Siyazi ukubana ukukhankasa kudinga indleko. Manje liyithola ngaphi imali lina njengoba lingekho ebandleni elaphiwe imali nguhulumeni?
imali ayisiyo ekhampenani antsho ngesigaba ngesigaba kulo councilor ohlala khona apha ewadini so o-councilor bona laba abahlala kuyo le wadi yibe singesela labo kubana sihambe sekhuluma labantu emakhaya asidingi ukubana sibe le mali ukubana eningi sihambe sihambe sinxa singabe kumbe siya ekobulawayo semele sethola abantu beharare bonke abemashimbo bangabe beyekobulawayo hhayi thina silendlela enye esisebenzisayo ukhampeni le ukuba sihambele abantu emakhaya abo.
Hello ke ngonkosazana Lwazi Sibanda ongomunye wabasekeli bebandla leMTCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Usibalukhulu webhanga lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangujia uthi ukusilela kwamafutha ezimoto elizweni kubangelwa izinto ezijiyeneyo ezigoqela izikwelede zeZimbabwe lokukhwela kwentengo yamafutha emhlabeni jikelele. Umnumzana Mangujia wethule amazwi la edalela ePhalamende lapho akade enqolongwe khona ikomiti ebona ngezamafutha ukuthi achasise ngokusilela kwepetulo ledizeli. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Okukhona ukuthi kwasekuphambaniseka ukuthi iReserve Bank ithathe inyathelo lokuthi imali zonke ezangaphandle kwelizwe i-foreign currency babe yibo abayigobela abantu. Kukanti nxa vele umsika uvele uvulekile e-free market abantu amakhampani athenga ipetrol ngaphandle kwelizwe nxa bevele belendlela zabo bodwa kuhamba kahle kanti kungani sokuhlupha kathesi ngoba kwakungavele kungahluphi. So umthetho wakhona ye liqiniso ukuthi imali yakho niyasilelwa kodwa ama-priorities yena awakhe we-central bank we-reserve bank governor yena ahluphi ukuthi bekwazi ukuthi imali yakhona engenayo engaphandle kwelizwe iyabe isiyangaphi kodwa njengoba ngisitshinzi ngaye bayekela nje ukuthi umsika nje uzisebenzele uwodwa ukuthi abanikazi bama-petrol stations bazidingele i-petrol lapho abafuna khona.
Lunjani lona udubo lokusilela kwamafutha ezimota kulezi nsuku?
Akukaphambaniseki kakhulu ngoba ye zabona nje amalayini lapha lalapha njengamyithe mvele ruwa ngaswela nje kwenye indawo kodwa phambi kwakhona kade khona. Angiboni ukuthi kubi kakhulu okwakhathesi singazi ukuthi abantu ababona abavele bezithengela ipetrol yakhona ingxathi baziza indlela zokuthi baphedle imali kwezinye indawo kodwa akukaphambaniseki kakhulu.
Ukhona ukusilela kwamafutha ezimota alubana kuthe kwagxila kuphazamisa njani umnotho welizwe?
Kuza kuba lenkinga engalungisekiyo ngoba intengo yezinto zonke ihambelana lezimali ezibhadalwa ukuthwala izinto zakhona ama transport costs. So kutsho ukuthi njengoba sikhwelile sokunje sesizakumelela bona abanikazi bakho so business sebezaqala ukuqantisa intengo yezinto zonke kuba vele kuhle kube le hyperinflation inflation yikho bakufanele ukuthi nxa ingathi iyakhwela uhulumende adinge indlela zokuthi ayehlise imithelo ebhadalwayo ngabantu abangenisa ipetrol. So sesikhangelele nje ukuthi intengo yezinto eziningi mpozi ithi ikhwele iqonge.
Ama-price controls kasebenzi kusimo esinjalo?
Kuyabe kule ngozi mfowethu ngoba ungaziqala ukuthi uhithe abanikazi ma-business ukuthi baqone bahamba nje bahambelana lama-price kahulumende ngesikhathi soba masimirembo bakuzama khona ukuda kwehlula.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseHarare. Umanyano we-African Union kufanele usukume ukhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi ethule ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kwethulwe izizalwane zeZimbabwe wele South Africa ngesikhathi zimanyene lezinye zezwekazi le-Afrika emkhosini wokunanza ilanga elabunjwa ngalo umanyano wamazwe awezwekazi labensundu ele-Africa Day uwenzelwe eJohannesburg ngempelaviki. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Amakhulu ezalwane zezwekazi le-Afrika abegcwele ezitaladeni zeBeria, Yuvel, le-Hilbro ngempelaviki emkhosini wokufola bethakazelela ilanga le-Africa Day. Kulomkhosi abamazwe atshiyeneyo begqoke impahla ezikhombisa umbala weflag yabo, kanti njalo bebehlabela lokugida imigido yabo yesintu. Iningi lezalwane zeZimbabwe zona zitshengise ukungalithokozeleli lelanga. Bakhona abathi amazwe e-Afrika ehlulekile ukuphathisa izalwane zeZimbabwe ekutholeni inkululeko egcweleyo eminyakeni ngamashumi amathathu lasitshiyagalombili edluleyo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Tony Drinkwater uthi kuningi lezalwane zeZimbabwe ukuba ngu-Afrika sekuphenduke kwaba ibuyanga ukuhlukumezwa ngurhulumente wabansundu ukubaleka elizweni lakho usiya kuba umhambuma nokuthathelwa amalungelo akho njengomuntu.
Namhlanje na i-Africa Day isafana nje lamanye amalanga kimi njengeZimbabweni, ngoba lokhe kwaphuma yena uRobert Mugabe nolo mnangagwa angikaboni ushintsho kimi njengomuntu omusha, ngoba kusafana la ngalesiya sikhathi kusaselo RG.
Esinye njalo esalwane seZimbabwe uMnumzana Love Modube uthi ayikho into etheni azigqaja ngayo ngezwekazi le-Afrika, ikakhulu ngenxa yokuthi sekule minyaka i-African Union ingazihluphi ngokungaqhutshwa kuhle kwezombusazwe eZimbabwe. Layo vumelana lamaningi ukuthi lo nyaka i-African Union yilethuba lokutshengisa izalwane zeZimbabwe ukuthi iyinhlanganiso eloncedo.
Thina maZimbabweans sikhangelele ukuthi i-Africa yonke nje izafukuma ithi akube lokhetho olungela buqili kungene inkokheli ezikhethwe ngabantu nothi i-rigging leyo esiyibona kumnyaka edlulileyo.
UPromise Banda odume ngelithi DJ Maphesa yena uthi okufanele ukuqakathekiswe izalwane zezwekazi le-Afrika ngaleli langa yikuthi phansi ngokucwasana ngobuzwe le mibala le ndimi kube kathi phambili ngokulwiswa ukuncindezelana.
Nga ingadala lokubambana kwezekwazi lase-Afrika, ngoba sinje thina singamaZimbabwe kodwa ke ngokuphila siphila e-South Africa. Sengisho kanye nawo ama-South African babephila eZimbabwe ngesikhathi somzabalazo, ngesikhathi se-apartheid lapho.
Abanye bathi kufanele African Union njengomama weZimbabwe iqakathekise lokhu okulungele izalwane zeZimbabwe, hatshi inkokheli kuphela. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Inhlanganiso elwela ilungelo labantu besigaba seMandebeleni eBheju likaZulu isebenzelana lebandla leMthwakazi Republic Party kunye leZaphu sebeqale uhlelo lokuhamba befaka amatshe kuzo zonke indawo okwafela ababulawa ngumbhuqazwe weGugurawundi enkabazwe kunye laseMandebeleni jikelele. Ilitshe lakuqala lifakwe eBhalagwe esiqintini seMatobo ezansi eMandebeleni. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo eseBhalagwe.
Balakwe, kunyamalala inkosi yobhemula, bathi usana nami. I am 90 now.
Ngemva kwempi yenkululeko eleZimbabwe, isigaba seMandebeleni lenkabazwe sahlaselwa umbhuqazwe weGugurawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiya ngo-1987 lapho kwathunyelwa ibutho leviyo le-5th Brigade lazobulala abantu mahlayana libacala ngokusekela ibandla leZaphu elalikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Joshua Mqabu Wonkomo. Unobhala jikelele we ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uchaza isizathu esibenze baqala lomsebenzi.
Namhlanje ibhalazo sifaka isilaki yokukhumbula izihlobo ezafayo ngesikhathi somfukazi. Isilaki lesi sifaka njenge namhlanje njengoba kulilanga i-Africa Day. Ungakhumbula ukuthi ngo-63 inkokheli ze-Afrika zathembisa ukuthi akulalizwe le-Afrika elizathi likhululekile inye isikwe into ye-Afrika lokuzelani zabancinezi. But osokwenzakele ukuthi ama-genocide amaningi ayenzakale e-Afrika ayenzakale ezingaphansi kombusa zomthonso.
Ngesikhathi kufakwa ilitshe eBalagwe, amapholisa abikwa ebesefuna ukubalela laloba bebephiwe imvumo yokuqhuba lomsebenzi njalo unduna Ndiweni enguye owakhetha lindawo.
I don't think I had tried to go around there. Understand that. And you know, all the police are. And I saw the time that I didn't have to meet them and believe what you're going to come back. Make no mistake about that.
What
am I saying? I'm going to tell you. I'm not that sense of what you're going to come back. I'm going to tell you. 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 I've got no problem that. But in the answer, I was on to talk.
Umkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ubuke inyathela elithethwe libhethu likaZulu ethi kuyindlela yokulondoloza imbali ngezolo embi ebhekane lomthwakazi.
Siyabonga ukuba lapha eBalagwe kakhulu sinanzelela umsebenzi oyenziwe libhethu likaZulu sizolungisa ilitshe leli eliyisikhumbuzo esikhulu sikhumbula abantu bakithi ababulawa ngombhuqazo ngo-83 kusiya ku-87. Sithi ukubekwa kwelitshe leli kuyahlala kuyisikhumbuzo esikhulu la kwizizukulwane ezizabuya phambilini. Siyabonga amapholisa sinanzelela ukuthi bonke phose sibabone lapha ngabe sishoneni. So into le ivele izahlala ibahlukumeza ngoba ukuvela kwendaba yeGugurawund ukuthi ukuvela kochuku olwenziwa ngamashoya. Nanxa bebesivimbile kodwa kasibanaki ngokumsebenzi esiwulandileyo nanku uyaqhubeka kutho ukuthi uhlelo lwethu luyaphambili lalowa besanda ukuvimba.
Umgcini sihlalo wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi ukubulawa mahlayana kwamalunga ezaphu leZipra lokho kubazwisa ubuhlungu lanamuhla lokhu.
Ilanga lalamhlanje masizofaka ilitshe lisizisa ubuhlungu labafowethu labanawethu labazali abagqitshelwa khona lapha eBalagwe bephila bengalamacala bebulawa ngesizathu sokulwa ngomihlobo kungasiso sizathu sokulwa ngezombangazwe. Sesivuya ukulwa lamabhuni lizwe selikhululekile savuya lapha kwasilotha
abantu abadlula inkulungwane ezingamachumi amabili babikwa babulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi eziqintini eziningi zezigabeni zonke zeMandebeleni lenkabazwe. Abe ibhethu likaZulu sebebike ukuba yonke indawo okulamathuna agqitshelwa abantu bebaningi bengangcwatshanga ngenhlonipho bazahamba befaka amatshe bethi abantu balakho ukubazisa ngezindawo abazaziyo ukuba zagqitshelwa abantu ababulawa mahlayana ukuze bafake ilitshe. Ngimele iStudio 7 ngiseBalagwe ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Bhilitane seziqalile ukutshakala ngoba umumo womkhathi usuguqukile sokulesikhudumezo ngoba umcando sowavalelisa. Okuningi asikuzweni ku-Ezra Chisa Sibanda.
Baphuma njengobunyonyo kuphuma emlindini abeZimbabwe. Njengabo bonke emhlubulweni wase-Europe abantu kulapho abathola ithuba lokwethekelela indawo ezijeneyo. Benyakazela bejabulela isikhathi sokuchisa. Abadala abatsha labantwana behlangana maviki wonke emadolobheni atshiyeneyo eNgilandi. Kuhoswa inyama kudliwa abantu bezijabulisa ngemiculo ehlukeneyo yeZimbabwe lizwekazi le-Africa. Uliyo litshe isizalwane seZimbabwe ihlala edolobheni le-Leicester.
Ilanga liyatshisa manje lana okay.
sesihlangene lapha community sidlala ibhora sithitha inyama kumnandi siphuza amatshwala angithi
sijabuliwe
eh
sizibambile leyo sihlala lapha thina bonke labo John Terry labo Patricia bakhosi
yho ngabo Terry bonke lapha malanga lishisa kanje siyawosa
baphumile ezindlini
yebo
yeah it's good weather
kumnandi lana kumnandi lapha siyakholisa
lebhora iyadlala esayidini
emtsimbini le akutshiswa nyama lokudliwa kuphela unkosazana nobuhle nkomo uchaza okunye okwenziwa ngamakhosikazi kulezi ndawo zamahoso
mina ngihlala lapha eSlawu sesiqalisile ukusa njengabantu abaningi ilanga seliphumile lapha eSlawu kuyachisa siyahlangana singabawomama labantu abaningi abachini nje labo baba but mainly thina sinxa singumama sihlangana sabe sizixoxela njengento zokukhana ukuncedisana nje lokuthi asithumela njani izimali ekhaya sikhuluma ngento zepolitics ikwe sihlangana khona eSlawu cricket club siwosa siphatha nje indaba ezijeneyo
amahoso la avulwe ezindawane zemadolobheni achiyeneyo kwele Bhilitane njalo aqale ngempela viki esiphuma kuyo umnumzana Thamsa Ncincube ungutshisa nyama laye
sisebradford lapha ebushari siyawosa kumnandi senza ibarbecue gcwele wonke umuntu wasekhaya sihlangene ubuningi esibuye endane ezijeneyo yisi sikhathi sethu manje thina ngapha e-UK ukuthi sikholise lathi ke sizwe ilanga lakithi yesilijwayeleyo ngoba liyazi ngapha kuhlala vele kuqanda kunizulu
ilanga lichisa bhe England kulezi nsuku likhipha inhlanzi emanzini yiso phela isikhathi izizalwane zezimbabwe eziphuma ngobuningi zisiyahlanganela ndawonye sichitha isizungu siqolotha sijabula kuxoxwa kuxokozelwa kudliwa njalo kugidwa yiso isikhathi lapho abakhumbula khona ekhaya abadabuka khona eZimbabwe ngimele Studio 7 igama nguEzra Chisa Sibani.
Cha praise hele qembu lemafikizolo isigqibela ke ehlelo lethu lamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba unkosazana Thokozani Khuphe ubikwa ezacela umthethwane ndaba ukuthi ubambe ngamandla umkhokheli weVanguard umnumzana Shakespeare Mkoyi oMDCT okhokhela umnumzana Nelson Chamisa ukuthi afakaze ngokusebenzisa ubudlwangudlwangu ukuthi umnumzana Chamisa abe ngumkhokheli selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibaneni njalo ntambama ngo 7:30 igama nguChris Gande.